Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 4 kumpandula 2022 ngoKhefu Dube. Indaba zethu lamhlanje.
Bathengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas.
Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by-elections.
Wathi ubritish commerce aluyihamba faya logogo nje ozihambelayo ubritish commerce emali.
Ele ZANU PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo.
Namhla besizocelebrate inkosi yethu umzibikazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and kuyacelebrate nje umhlaba wonke jikelele.
Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi umzibikazi. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu eziqhube ukhetho lwama-by-elections izolo ebulilima. Ikomishini yeZimbabwe Electoral Commission yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi ku-Ward 1 uMnumzana Ephraim Moyo webandla le-CCC uthole amavoti afika phose amakhulu amane 385, kwathi uMnumzana Khosa Mpapa Ndlovu okubandla le-ZANU PF wathola edlula kancane amakhulu amathathu 315. Ku-Ward 16 unkosikazi Makhadi Ndlovu Moyo webandla le-CCC uthole amavoti alikhulu lamachumi amathathu lanye 131, kwathi unkosikazi Jane Moyo okubandla le-ZANU PF uthole edlula kancane ikhulu 118. Izekibi ke njalo ukuba uMnumzana Experience Dube okubandla le-ZANU PF unqobe uMnumzana Ephraim Moyo okubandla le-CCC ku-Ward 14. Uthube uthole amavoti edlula kancane amakhulu amane lengxenye 459, kwathi uMnumzana Ephraim Moyo wathola angamakhulu amathathu lamachumi amathathu lambili 332. Izigaba lezi zazibanjwe libandla leZANU PF kusukela ngomnyaka ka-2018 kungakasuki ababebambe isikhundla lezi. UMnumzana Ostalos Gift Ziziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu ebulilima.
Uyibe ngoba abantu bephume ngobuningi njalo bayala ke ukuzindezelwa ngenxa yokubana amaminista ezana amabili deputy minister lo minister babekhona ngale ezama ukwethusela abantu lokuhlukumeza abantu, kodwa abantu ke bahamba ngeqiniso. So sifuna ukubabonga abantu bebulilima njalo batshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas. Batshengisela ukubana ke i-TPC igcwele indawo yonke.
Singathi ke nxa sikhangela ukhetho lolu liza kusebenzisa futhi khonokhu yini zokubuya ukhetho olukhulu?
Ngo-2023 slogan sethu ngesokuthi noma kanjani against all. So sizayenza yonke into esiyikwanisayo njenge-citizens movement ngenxaba inhlanganiso le ngeyabantu ngokozulu wonke jikelele, ngokwami lawo, ngokomuntu wonke weZimbabwe, kubantu eZimbabwe kube nembuquko. Ngenxa yokubana imbuquko ingabuya inceda wonke umuntu, whether ukuzanu noma PPC noma kuwabambo kusini, kuqakathekile ukubana senze ukhetho kwi-environment elokuthula, njalo sibe nokuhlonipha, njalo sibe nokuthi umuntu ekhethe ibandla alifunayo. So sikhangisele ukubana kulungisiswe indaba yama-reform ngenxa yokubana kufanele ukuthi ozileyo ewine ngendlela ke esegcekeni, ngendlela elokushuthiseka, ngendlela yakuma-standard. So into ofanele ilungisiswe indaba yama-reform esima ngayo ngenxa yokubana asiwinanga ngenxa yokuba i-ZAC iyenze ukhetho oluprense siwine ngoba wethu overwhelmed recriminational. So khonokho yikho kufanele sikusebenzise indawo zonke ukubana siye phambili. Yikho sikhuluma ngendaba ye-operation mango ukubana abantu besekugcineni kwako konke indaba yokubalot box. Asilandaba ukubana abantu bayenzayo phakathi komnyaka into eqakathekile ukubana sikhethe ukubana iZimbabwe kuwenakho.
UMnumzana Ostalos Gift Ziziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo loMnumzana Philip Gawule, ilunga lebandla le-ZANU PF.
siya kwamukela ukuthi lokhu into esimelandini kodwa ke okukhona ukuthi i-by-election sekulandi general election le ebuyayo but ezigabeni eziningi vele izanu PAP iyaziwinela nje ama-by-election kuthithi kukhona okungahambanga kuhle khona ngale kukhona nenomhlangano wethu wezanu PAP engxa okwenze kwagcina sokusiyawina i-CCC kodwa-ke hhayi sekumele zilokhu ziqine khona ngale ebulilima awenzele ukuthi ukhetho olubuyayo lolu sibone ukuthi izanu PAP iyanqoba khona ngale ebulilini.
Singathi-ke okwenze i-CCC yanqoba kungabe kuyini?
Kule zinto ezimbalwa ezifana ne-voter apart ikakhulu i-voter apart leyi ikhipha impumela kwesinye isikhathi engayisiyo ngoba abantu abaningi bazengahambanga ukuyavota ungakhangele kunama-figures akhona kuthi aminawo nje ama-figures akhona ngathola ukuthi balutshwane mhlawumbe abantu abahambe bayavota okuba ulutshwane babantu bahambe bayavota bona ubana lokwenza impumela yakhona iqile isiwela noma ngaphi.
Kuyo phambili ubona nzani ibandla lenu lingazama yini ukuthi linqobe futhi khona ngale?
Hhayi, ibandla lethu lihle kakhulu ngale gidi. Yazi ngami ukuthi ela gidi kokubona ukuthi ngale futhi makhangela thina ngale vele uhlelo lethu lama-MPs ethu lawo imisebenzi abawenzayo kuhle kakhulu ukhangele umsebenzi owenziwa ngaboominista umangaliso Ndlovu. Hhayi, kula muntu ongamnetha umangaliso Ndlovu ngale ivini kadethi ivini ikhokhela iparty ilobukhokheli obuhlelekileyo ukuqhuba umsebenzi womhlangano ukukhokhelwa ngumangaliso Ndlovu. Omangaliso Ndlovu vele ingathi ma-south vele ikhothiwe vele ma-south ima-south vele zanupf iyathaka kuphela solo ngonxanye njengoba ngutela gidi you have a very strong team that is led by umangaliso Ndlovu okuthi umsebenzi wake wakhangela umangaliso Ndlovu umsebenzi awenzile khona ngale i-constituency yakhe khona ngale futhi khona ngale imisebenzi emihle kakhulu ukuthi i-CCC ayilado khona ngale i-CCC badobhile nje ngoloko abakudobhileyo wasidobhile isikhoma sabo behamba faya logogo nje ozihambelayo odobhile isikhoma semali.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZanu PF sixoxela ye esecholojo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathe gwaqa eMaryland lapha benza khona umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Abasemkhosini lo bavela endaweni ezijiyeneyo. Kukhangelwe ukuba umcimbi lo uza ukuxoxwa khona ngesiko likaMzilikazi uza ngesiko likaMthwakazi uzagqitshwa namuhla. Sixoxe lo mnumzana Mkhululi Ndlovu omunye wababona ngokuqoqwa komcimbi lo.
Namhla besizocelebrate umkhosi yethu uMzilikazi eyasithiya lapho esihlala khona eZimbabwe eMathebeleni. Njengobana umuntu ekwazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and kuyacelebratwa nje umhlaba wonke jikelele zonke nje abadabuka ngoMzilikazi.
Singathi luqakatheke kangakanani usuku lolu?
Usuku lolu luqakathekile kakhulu. Yabona Dube, wona njengoba usuhlale lapha eMelika seke sihambe kuma-Italian izinto oCinco de Mayo wabeMexico o-Irish Fest liyabana gobe i-Green St. Patrick's Day thina lathi nxa sobe sikhangela lapha besibona sigqokile so bayasikholisa bayasikhabetha bayasibuza nxasosiba besibuza ukuthi mbani nano sithi u-right hand man kaChaka nxaso sesikhuluma ngoChaka inolethi isingane sivuleka ngoba uChaka laye ngumuntu who they are proud of abantu abamnyama nje is a great warrior and history ukuthi kulabantu bakhe njalo abantu ababeqinisa uChaka ukuthi bacelebrate umdlalo labo they get a lot of knowledge out of that tonight kuqakathekile kakhulu kwakuyasiqinisa.
Singathi-ke ebantwaneni abakhule lapha kuqakatheke kangakanani
into umuntu sifundisa abantu abenu ngoba into labo i-identity omuntu baqhubeke ngayo ubona labo bazaba ne-version yabo njengoba bengabantwana abatsha bekhulele lapha e-America bekhuluma isikhiwa abanye kabakhulumi ilimi lethu njengona sikhuluma kodwa kuzamele bebekwazi bebekwazi laba badabuka khona bebekwazi nezibongo zabo konke esikwaziyo kumele ukuthi sikwabele abantu abenu.
Singathi-ke nxa sesikhangela abantu bavela endaweni ezijeneyo bayaluthakazelela yini usuku lolu?
abantu bayaluthakazelela kakhulu.
Umnumzana Mkhululi Ndlovu ngomunye wabaqoqe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sixoxe laye ese-Albert Marlboro esabelweni seMaryland khonapha kwele Melika. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlola okwenzakala kwenkampani ephehla umlilo kagetsi ngenuclear eZaporizhzhia nuclear power plant kwele Ukraine bathi bakhathazwa yikulwisana kwebutho lakwele Russia lele Ukraine duzane lendawo le. Bathi kulakho ukuba le ngozi eyesabekayo elinye ibutho lingabhomba kukampani le. Ele mali lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ibutho lalo libulala abantu mahlayana. Kulabanye asebephanyeke udaba lolu kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations besithi ibutho lakho le mali lidubula mahlayana abantu abaphikisayo. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
senziwe manje
lobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi uMzilikazi. Namhla sikwele Melika.
Mina nguStella Mkiliwane ngumancube uMzilankatha uMpangazitha ngihlezi eDallas, Texas. Ngibuye lapha okokuqala kumalungisele lonke bengikhona kugrouphu kwaze kwafikelana nanamhlanje. Kuhle ukuthi lathi siziqhenye ngokuthi singabobani. Kokwenziwe kuhle yini konke akungeke kwabaluleka, kodwa isiqalo. Siyakhula njengabantu bakomzilikazi, kumele silethe lezi muli zethu zifunde ukuthi singabobani, ziziqhenye ngokuthi singabobani. Namhlanje ngiyasiqhenya ngoba kumzelekazi omkhulu, ukuba ngumancube, ukuba lindebele lokukhuluma ngolimi lwakini lokugida nilabanye abazwisisayo kanye lapho esivela khona lokubumba ukuthi siyangaphi njengesizwe sakomzelekazi. Ngithi amhlophe kwabalungiseleleyo bonke laba lisebenze kakhulu, siyabonga kakhulu, lingadini.
Singathi-ke kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bebekwazi inkosi yabo ukuthi kwakungubani?
Singazi ukuthi inkosi yethu ngubani, asizazi ukuthi singabobani ngabantu, siphonge ukulahleka nje njengabantu abangela lapho abavela khona mbabaya khona. Kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu sibe kwazi ukuthi sivela ngaphi, singabobani. Nxa ungangibuza njengoba ngisithithi na singabomzilankathi, sivela ngaphi, siyakwazi lapho esivela khona. Kuqakathekile kakhulu kithi lebantwaneni bethu nasizukulwane zethu ezilandelayo ukuthi sibe kwazi ukuthi singabobani.
Abantwana bafundiswa njani ngakhona okukhuluma?
Kufanele siqalise ukuba ukuziqhenya ukuthi singabobani ezindlini zethu, abantwana babekwazi ukuthi bangabobani. And then nxa sesibuya emhlanganweni enje, kasilethele abantwana bethu sibalungisele izinto ezenza ukuthi babekwazi ukuthi bavela ngaphi bangabobani, and then babazane labanye abantu bakwabo. Nxa kathe silapha sisegangene silahlekile, sukubuthana lokhu kenza ukuthi lathi sibe le saziwe ukuthi sikhona singabantu. Kathe uMzilikazi sele seyi-official organization e-America. Akula politics esizikhulumileyo this weekend, sikhulume ngokuthi singabobani, sifuna ukuya ngaphi, sifuna ukwakhana njani njengesizwe.
Ye, phose lokuqina mama.
Mina ngifuna ukubonga kakhulu Mkhwaliseli. Ngithi lokho kakuye phambili, sihlangane iminyaka ngeminyaka sikholisa, sigida, sisidla ukudla kwawethu, sikhuluma, sikhumbula lapho esivela khona, sifundisa labantwana bethu ukuthi singabobani, sivela ngaphi, kuyini okuqakathekileyo kithi njengesizwe.
Siyabonga kakhulu Mancube ungadinwa lakusasa. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kutungameli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMateyu chapter 6 verse ka 16. Ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi athatha lawa matshe uwenza abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu selambile. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyathova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi, ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke. Abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda yazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabi ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo, ukuthi hhayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili zikaNkulunkulu. Kuyabe ungaseyikho ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizile ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu. Ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, sizithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami, ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu, ubanike njalo umusa wokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila ethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo, ungadinwa lakusasa mfowethu. Yes, sike sizizwe ke ezabatsha namhlanje. Wezabacha siqhubekela phambili sixoxa ngomgubho wenkosi uMzilikazi.
Salubonani bantu bakamthwazi, igama uBrian Ndlovu, ngithi ekhaya ngibuya eMalapala kusetshololo omungadlula empanizima. Ngizalelwe ewanki emalahleni khona phensibhele khona almost 24 years khona before ukuza la. Okwakathesi ngi-based e-Ohio Cincinnati.
Ye, kwinokukulethe lapha eMaryland?
Ukungilethe lapha eMaryland kungenxa yokuthi ukhona umngani wami oyisihlobo labo Emmanuel Socks Ncube owangi-eda egrupini, you know, wangitshela wathi hayi no kule group enje, and then ngathi sengihlalele egrupini ngabona be-advertise ukuthi kulo mcimbi, you know, ukucelebrate iMzilikazi Day. So nami ngabona hayi kuqakathekile sile ukuthi ngiyefunda ngesiko lakithi, ngoba thina sisese kuma-30s 20s kuzamele sikuqhubekisele phambili lokhu, sikudlulisele ebantwaneni bethu nazonke ezinye izizukulwane ezizakulandela. So nxa abadala bona laba besimema besifaka izinto enzolalezi, kuqatheke kakhulu ngoba nathi sizakudlulisela phambili.
Ye, kwini okwenza uthi kuqakathekile khonokho elikwenza?
Hayi, ngingathi kumbe ufake ngesikhiwa kancane ukuthi i-identity iyadingakala ebantwini. Kumele uzazi ukuthi ubuyaphi, uvela ngaphi, ungubani, ungokabani. Angisho thina singabakaMzilikazi, sokuqatheke kakhulu kithi khonokho kwenza ukuthi sizi-identify, sibe kwazi, singabi lamahloni ngesiko lethu ngalapho esivela khona. Bakhona abakwenza, abanye bayenza u-Irish first, abanye benza uSinqo Dimayo. Thina lakho siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa iMzilikazi kwelinye ilanga kuyobe kuthiwe hayi iMzilikazi Day, ilanga eliqakathekileyo sibile ebantwini besindebeleni abadabuka eZimbabwe.
Kodwa lina abasakhulayo liyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakatheke kanganani?
Ya, you know, ngokufunda izingwalo, you know, siyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakathekile ngoba njengokutsho kwabo namhlanje ekuseni bebekhuluma ngokuthi kuthiwa uMzilikazi wayengadli abantu bonke bangakadli. Angisho lesaka sithi indlamuva yenkosi. So kithi khonokho, you know, kuyasitshengisela ukuthi wayengumuntu owayezidela before abantu, and kuqakathekile kakhulu. Ungabona umuntu oyenza njalo, wenza ama-sacrifices anjalo for abantu bakhe, lathi kusenza sifise ukuba ngabantu abanjengaye.
Singathi kusiya phambili kubona ngazani liza kubamba yini khonokho ukuthi kuqakathe kanganani ukuba le mcimbi onje?
Singabe silokhu sixhumana sihlangana sibona ukuthi iMzilikazi Day iyaqhubekela phambili njengoba ibigcine ngo-2012 khathe siyivusile njalo, singakuqhubekisela phambili. Izizukulwane zethu zizazisisa lazo ukuthi hhayi every year abantu kufuze beyihlangana endaweni ethile becelebrate iMzilikazi Day. So
abasakhulayo ngabatshela,
abasakhulayo ngabatshela ukuthi into eqakathekileyo ikuzazi ukuthi ungubani, njalo uvela ngaphi, ungokabani. Kuyikho thina lathi size lapha ukwenzela ukuthi sizozinanzelela ukuthi thina singabakaMzilikazi, and khona okuqatheke kakhulu kithi ekusikhuliseni lakuthi kungasingena emsebenzini lapha. Kuqathekile ukuthi uzazi ukuthi hayi wena ungubani.
Ye, phoselokugcina
mina engakusho ukuthi hayi ngiyathokoza kakhulu ngokwenzakale lapho umcimbi lowo. Hayi, kimi it was really amazing organization yakhona, and ngikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili, you know, ngoba lathi sizakhona ukuthi kudlulisele phambili lapho sesilabantwana, you know, lezi zizukulwane ezizabuya after thina.
Siyabonga Ndlovu.
Hayi, kubonga mina.
Lo nguBrian Ndlovu odabuka eJolojo ohlala khonapha kwele Melika. Wezemidlalo, iqembu leDynamos linqobe eleHarare City 2-1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Tenax 0 ZPC Kariba 2, Triangle United 3 Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 1 Black Rhinos 0. Silokhu sikwezemidlalo, wayeyimvimbi elodumo uGift Ilunga Junior uthi abasakhulayo kabaselalo uthando lomdlalo wenguqu kulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Ulunga waziwa kakhulu ngegama elithi Thebe usebenzela iqembu leBulawayo City lapha ngomunye wabaqeqeqi abasebenza lamaqembu abafana abasakhulayo uthi kulomehluko omkhulu kakhulu nxa kufaniswa abadlali abasakhulayo abakulezi insuku lalabo abakudala.
Kulobunzima. Kulobunzima bra ngokuthi iboys lezi sezilusa from under 14. Uyabona ungakhuthi training from 14 usiya phezulu uyabusulahlekile. Tina we there from 13, 14 schooler. Manje boys are these days. Kulobunzima ufuna ukuphushwa every town namende.
Ulunga uthi labo abayalabi lokhu bekhona ebholeni uyabalolonga aphinde abafundise ukuba babe ngabadlali abaziphethe kuhle.
Ngiyabe ngibanika into engayenzayo ubona okwabo talent. Italent nxa elalo mina uyephu kuphela developing it, especially discipline. We are trying to these boys bengayenzi ukwenziwa yithi many things ezirong esazenzayo. So we are trying to help them ukuthi bephume entweni ezinjengazonelezi to go forward.
Ulunga osebenza noBruce Chuma kanye noVoster Chitema uthi kuqakathekile ukubambisana ekuqeqetsheni umdlalo wenguqu.
Uzawedwa eBorena, I don't think ukuthi it will work. Siyancedisana olombono wakhe siyawubona siwuhlanganise.
UChitema laye ugcizelele ukuba kulula ukusebenza labaqeqetshi abalidlalayo ibhola.
It's a blessing in disguise ukusebenza lo muntu owadlala ibhola uThebe noBruce. Ngoba into eziningi asiphikisani, siyabe si-understandana just because we've been there.
Esakhula uLunga udlalele amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye lePhinda Mzala. Uqale udlala kuqembu leHighlanders ngo-1997 eqeqetshwa nguMadinda Ndlovu. Uke wadlala njalo kumaqembu amela ilizwe njalo ngomnyaka ka-2004 beyingxenye yeqembu lamaWarriors eliphakamise inkezo yeKhosafa. ULunga uke wadlalela njalo iqembu leCape United njalo ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi kuwaqeqetsha abasakhulayo beqembu leHighlanders. Ukuwaqeqetsha njalo leqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 eleMossi Rovers. Ngimelisi de 7 ngobulawayo imucho Joseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ingoma kazinja ziyamluma ethi singamandebele. Yamluma ingoma yakhe singamandebele. So agqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebeselazo. Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by elections ebolilima. Elezanu PF lithi namhla uDwayi udobhe ingqongqo. Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Woluvelisayo umthembo Sithemba uKip Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.